VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhla ka 6 Mbimbitho 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Into enzakeleyo ifonelwe ngamapolisi zethu entambama. Basebethi ukuthi bafonele mina umlandi Ncube, Donation Mkhema, Felix Maka and Raymond Kombeza. Sesifika laphana basebethi ukuthi bona kulabanye bemesibadingayo. Basinika ama-results ethu bafonele. Basebethi ukuthi basethesa umlandi wokwenza udlakela.
Kubotshwa inkokheli yebandla le-MDCT yakobulawayo elithumi lasithupha egoqela umsekeli kameya umnumzana Gift Banda phezu kodaba lodlakela oluqhamuke ngempela sonto edluleyo.
Ilonti le ithi ukuthi omama buyanini singene kupolitics. Abaningi omama bayisaba bathi politics is a dead game. It is not. Politics yindawo lapha elixoxa khona izinto ezihlupha isizwe. Sibe selibona ukuthi lingancedisa njani abantu.
Abalwela amalungelo abesifazane eZimbabwe sebephawule umkhankaso wokukhuthaza abesifazane kwinhlangothi zonke zempilo ukuba baphatheke kwezombusazwe ukuncintisa kanye lokuyavota kukhetho. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa zithi seziphilela evalweni ngemva kokuzwa ukuthi umkhuhlane we-Listeria usubulele abantu abaningi uvela ekudleni okugoqela ipoloni, i-Russian sausage lezinye inyama. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa akobulawayo lamhlanje abophe inkokheli yebandla le-MDC elithumi lasithupha phezu kodaba lodlakela oluqhamuke ngempela sonto lapho kulimele abanye abasekeli baleli bandla. Ababotshiweyo laba babalisa umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Gift Banda, ungumgcini sihlalo njalo wesigaba sakobulawayo kuleli bandla. Kuqhamuke udlakela emahofisini aleli bandla ngesonto lapho kade kusenziwa umhlangano ngenye inkokheli ebalisa umsekeli kamongameli inkosazana Thokozani Khuphe. Isikhulumeli sebandla umnumzana Obed Gudu lomqoqi wenhlelo umnumzana Bed Nico Bebe. Bonke laba kade besenza lumhlangano ngabaphikisa ukukhethwa kukamnumzana Nelson Chamisa ukuthi abe ngumkhokheli webandla. Kodwa ababotshiweyo laba bayalandula ukuthi yibo abenzelo ludlakela lapho okwajikitshelwa amatshe abulala amafastela ezimota lenye impahla kwalimala njalo abanye abanengi. Sixoxe lomlando Ncube omunye obotshiweyo esesitokisini sebulawa Central Police Station lapho okuthiwa bazavalelwa khona okwanamhlanje.
Into eyenzakeleyo ifonelwe ngamapolisi zethu entambama. Basebethi ukuthi bafonele mina umlandi Ncube, Donation Mkhema, Felix Maka and Raymond Kombeza. Sesifika laphana basebethi ukuthi bona kulabanye bemesibadingayo. Basinika ama-results ethu bafonele. Basebethi ukuthi basethesa umlandi wokwenza udlakela phakathi komphakathi. Okulicala esibuyalayo thina sithi asikwenzanga lokho. Okusethusayo ukuthi sithe thina sisizwa lapha atshela ukuthi hayi lingakali indawo besithole umbiko ovela phezulu. Njalo okusihlukuluzayo ukuthi kulabantu esibotshwe nabo abatshaywe ngu-Abed Nico Bebe lo witness Zulu lo-Alfred Ncube balimele balencwadi zabodokotela balamadokhethi bareportile futhi khona ukuthi batshayiwe. Kodwa ibababotshiwe uBebe uzibuyele wazingenela zantando lapho emapholiseni waziphunyela. So kusuka kusikhathaza ukuthi kambe umthetho usungenela yini ukhetha uhlangothi.
Manje bathi lizahamba nini emthethwandaba?
Kabakasitseli thina sithi mhlawumbe singahamba khona kusasa. Kodwa uyakwazi bayenelisa ukuthola futhi i-directive from above leyo abayitshoyo singahamba.
Kodwa kabalihlukuluzanga?
hayi ukuthi izinto zabasebenze khona ukuthi bavophe abantu abadilayo abale abareportileyo beyeke lo mamanga lelo abakhona konoko kuyasihlukuluza kakhulu.
Manje libangaki khona?
Silichumi lani.
Like lakhulumisana lamagqwetha yini? Akhona amagqwetha alimelayo?
Ya, akhona amagqwetha asincedisayo sibili lapha. Into esihlukuluzayo ukuthi ungakhangela bonke ubukhokheli beprovinsi yakoBulawayo yibo bubotshiweyo. Bonke, okutho ukuthi kambe ubukhokheli bonke bade busilwa butshibidela amatshi.
Akula abavela kwezinye indawo ababotshiweyo ezingasokoBulawayo?
Hayi, babophi ubukhokheli bakoBulawayo bonke.
Hello-ke umnumzana Mlandu Ncube, isiphathamandla sebandla le-MDCT njalo engukhansila wedolobho lakoBulawayo ubexoxa le-Studio 7 ecingweni esesitokisini seBulawayo Central Police Station. Abalwela amalungelo abesifazane sebephawula umkhankaso wokukhuthaza abesifazane kunhlangothi zonke zempilo ukuba baphatheke kwezombusazwe ukuncintisa kanye lokuyavota kukhetho olubizwa ngokuthi yi-50-50 Advocacy Campaign and Women's Manifesto. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Abesifazane bakhuthazwe njalo ukuba base uhulumende idale lephalamende kanye labamabandla ezombusazwe lezinye inhlangothi zemphakathini emthethwandaba ukuzethesa umlando wokwehluleka ukulandela iziqondiso ezikusisekelo sombuso ezijonge ukuthuthukisa abesifazane elizweni. Bewuhaya ingoma eziphezulu kokuphatheka kwabesifazane kwezombusazwe lezinye inhlangothi zonke zomphakathi emhlanganweni owenzelwe ehoteleni ye-Harare International Conference Center, HICC, wokwethulwa lumkhankaso kuyinyanga yokunanza imisebenzi yentuthuko yabesifazane ekambimbitho. Obe ngumhlonitshwa kiwo umlawuli wedale lephalamende, umnumzana Jacob Francis Mdenda, uthi uqakathekile ukuba abesifazane baphakame balwele amalungelo abo agoqela ukuphatheka kwezombusazwe.
Lapha ngisho ukuthi omama kumele baphakame babe sentendeni yombuso ekukhokheleni eParliament, ekukhokheleni kumahlandlo wonke aqondane nokubuswa kwelizwe. Yikwesikuthoyo lapha. Yikho-ke sicela ukuthi omama basebenze labo baba ukuze bathuthukise impilo yabo ekukhokheleni njengobomama.
Umphathintambo obona ngezabesifazane labasakhulayo unkosikazi Sithembiso Nyoni uchasisa ukuba kungani uqakathekile umkhosi walamhla lapho okuphawulwe umkhankaso wokukhuthaza abesifazane ukuphatheka labo kwezombusazwe.
Ilontshi le itsho ukuthi omama buyanini singene kupolitics. Abaningi omama bayesaba bathi politics is a dirty game. It is not. It politics yindawo lapha elixoxa khona izinto ezihluphisizwe libe selibona ukuthi lingancedisa njani abantu. So ilontshi le iqakathekile, ibiza omama bonke ukuthi babuye bazejoyina i-decision making.
Umsekeli kamabhalane wedale lephalamende unkosazana Helen Dingane ulandisa ngokufuqe abohlangothilwa besifazane edale lephalamende ukuthi basungulele umkhankaso.
Omama ikakhulu i-Women's Parliamentary Caucus bakubona sokudingakala ukuthi njengoba sesiza kuya kuma-elections this year bebona ukuthi abasoze benelise ukufika ku-50-50 representation ukuthi balingane labesilisa. Basebebona kungcono ukuthi beqalise ukuthi bakampaigne, bekampaignele ukuthi kube le-50-50. Yikho babhala i-manifesto le ukuthi omama bayisebenzise to advocate ukuthi omama balingane labo baba kuma-elections abuyayo konke awe-parliament lawe-local government.
Omele abakhubazekileyo edale lephalamende usenator Anashiri uthi lumkhankaso kakumelanga uchiye ngaphandle abesifazane lamantombazane akhubazekileyo.
Lapha sithi abakhubazekileyo bomama labo ngabafazi labo labo mama labo kabanikwe isikhundla ku-50-50. abakhubazekileyo lapha eZimbabwe yi-15% yabantu bonke beZimbabwe. So sina sithi ku-50% leyo kakhube i-15% kaibe reserved for abamama abakhubazekileyo ukuthi sonke sihambe ndawonye, sonke siphumelele njengelizwe leZimbabwe. So bomama abakhubazekileyo labo sifuna ukuthi babe phakathi kwe-50-50.
Abesifazane laba abakunhlangothi ezehlukeneyo zempilo bathembise ukusebenzelana ukuthuthukisa imikhankaso enje esithe yaphawulwa egoqela owe-Women's Manifesto, Women's Election, The Pledge kanye lowe-50-50 Advocacy Campaign. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave, 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Izizalane zeZimbabwe esihlala kule South Africa zithi sezidlela evalweni ngemva kokuqhamuka komkhuhlane we-Listeria osubulele abantu abafika amakhulu phose amabili uvela ekudleni kwenyama ethengwa vele isilungele ukudliwa efana lePoloni lama-Russian sausage. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Iningi labakhulumela Studio 7 bathi besabele ukuthi umkhuhlane we-Listeria kungenzeka sebelawo loba bazawuthola njengoba ukudla okutholakala kikho igciwane elibangela lomkhuhlane yikho abakudla phose nsuku zonke. Enkulumeni ayethule kwabezindaba izolo umphathintambo ogatsha lwezempilakahle umnumzana Aaron Mutswaledi uthi inhlolisiso esiyenziwe ikhombisa ukuthi umkhuhlane we-Listeriosis uvela ekudleni okubalisa iPoloni, iRussian sausages, Vienna's lezinyama ezithengwa vele sezilungele ukudliwa kwatholakala njalo emagumeni amankampani athile enza lokhu kudla.
We advise members of the public to avoid all processed meat products.
Kuthaza umphakathi ukuthi ungadli inhlobo yalezi inyama ezithengwa vele sezilungele ukudliwa. Kufanele bame ukudla lezo nyama.
Lokhu sekulethe kwesaba kakhulu kuzalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Unkosazana Mesimbundla uthi besabele kakhulu abantu ababo.
Ingethuse kakhulu lami nginje ngoba abantwana bethu uma besikolweni sibalungiselela lokho kudla amapaloni abo maviana ochizi okuyizinto kakhulu ezidlula ukwenziwa ukuthiwa zikulungele ukudliwa. Okuyikuthi impilo zabantwana zisengozini kakhulu.
Esinye isizalo seZimbabwe umnumzana Greatman Mkhwebu uthi sebesesaba ukudla loba yiphi inyama.
Sesesaba ukuthi sithenge ukudla ngoba asikhona ukuzilimela sifuye isiphile emashopu. So lento mpela ingathi letha ukwesaba okukhulu. Mina njengami sengisesaba vele. Njalo ngixwayisa abantu lani qaphelani bantu. Umkhuhlane ungene sizophela ngokudla okhiqizwa leyo emashopu. So themba bantu ngoba sithembekile emashopu kanti wasibulalayo futhi.
Kusenjalo iZimbabwe sethule umgoqo ovimbela ukuthengwa kwenhlobo yalezi nyama kwele South Africa ngenjongo yokunqabela ukungena kwalo mkhuhlane elizweni. Kodwa ke sizalwane seZimbabwe kwele South Africa umnumzana Sifiso Khulumani ukhuthaza uhulumende ukuthi enze okuphezulu kwalokho.
Health Department sicela ukuthi iguquzele ngokusemandleni ukusiza umphakathi ukuze bephephe kule inkinga emalokishini, ema-township, ema-suburb abantu bazi ngokusheshsha ngoba impilo is very important. We live life once. Please siyacela uhulumende.
Ngokwamanje uhulumende kwele South Africa uselaye ukuthi imihlobo yonke yalezi nyama ibuyiselwe ezitolo nazo zibuyisele lapho enziwe khona ukuze ichiswe ilahlwe. Igcwane elibangela lomkhuhlane litholakala kakhulu kwezemvelo ezibalisa umhlabathi, amanzi, isihlahla, inyama lokunye sikuthola ezinyamazaneni, ezithelweni kanye lempideni. Okwamanje kwele South Africa usubulele abantu abaphose bafike amakhulu amabili 180 wahlasela abaphose bafike inkulungwane eyodwa. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapho.
Kusigaba sesibili senhlelo lapho esikhangela ukwenzakala kubandla le-MDCT lamhlanje. Abanye abantu babona ngani imfakamnumzana Morgan Tsvangirai yadalela ibandla alikhokhelayo alikhokhele okweminyaka edlula elitshumi lasikhombisa ubunzima besithi ibandla le-MDCT lahle langcwatshwa laye ngoba wehluleka ukulimanyanisa ngomnyaka ka-2005 ngesikhathi sokuhlubuka kukamnumzana Welshman Ncube labanye ayisungule labo ibandla le-MDC. Okunenga sikuzweni ku-Anastasia Ndlovu esiphalolu daba ekobulawayo.
Ele Zimbabwe liphakathi kokulungiselela ukhetho njalo abantu lokhe besabhalisela ukuvota loba nje sekuqhamuke ubudlwangudlwangu ebandleni le-MDCT osekuchiye iningi labantu lisola kakubi lezi zehlakalo zodlakela njalo abanye basola yena umuyi uMorgan Tsvangirai obekhokhela leli bandla bethi ukungalandeli isisekelo sombuso kungabe kuyikho okudale ingxabano esele imemetheka esedlule. Langesikhathi esaphila uMongameli Tsvangirai bekusiba lobudlwangudlwangu ebandleni kuze kutshaywe omnumzana Welshman Ncube, onkosikazi Priscilla Misiharambu iMushonga, onkosikazi Trudy Stevenson labanye, kodwa khathesi busuke badlodlomala sebubhekiswe kumsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe. Okhankasela ukuba lilunga ledalela eParliamente ebulawayo South, umnumzana Joshua Mzacangulube ulandisa imbali yobudlwangudlwangu ku-MDCT.
Ube ngasomkhokheli oqotho ngoba yena vele ngokwakhe kazange alandele isisekelo sombuso webandla labo. Njalo uTsvangirai umuntu ade ngontando kayiphikiswa ngakhaya isikhathi kuphuma oWelshman kuphuma labo Gibson bebanga into engaqedakaliyo ube ngafuni ukuphikiswa. Khona okwenzakalayo yikho kutshengisela ukuthi yena kade yikho khona sokuphuma sobala ukuthi akade kwenza khona owaye ama-radical abantu bechabantu yinto esiphuma ngobukhokheli bakho ukuthi bekungasobukhokheli ade kulobuqotho phakathi.
Umkhokheli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi uma ekhangela imbali ye-MDCT umuyi uTsvangirai ubengahlukananga lo wayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe.
Kuyadanisa ukuzwa abantu beZimbabwe beqamba amanga ikasikhulu labo abakubandla likaMorgan Tsvangirai elalikhokhelwa nguMorgan Tsvangirai besithi yena uTsvangirai ube ngumuntu othanda ukuthula lokubambanisa abantu. Kusukisela kwasekuqaleni uMorgan Tsvangirai ngazange abe ngumuntu obambanisa abantu. Simbone sehlukanisa abantu kusukisela ngo-2005 kulandela izehlakalo zonke ezigoqele ukufika lapho kwathiwa khona uWelshman Ncube ngo-2005 eHarare kuzotshawa uMakhuphe kobulawayo. Kuzofika lakathesi langemva kokuthi eselanda ukufa lapho esabona efaka ambo-vice president ababili abagoqela uMzori loChamisa.
Evumelana labanye, unkosazana Abigail Mupambi olwela amalungelo oluntu uthi abe-MDCT kumele bazibuthe ngoba ubudlova ababenzayo bulakho ukuphazamisa ukhetho esibhekane lalo.
The late MDCT leader uBaba Morgan Tsvangirai contributed kakhulu ku-situation yona le esibonayo ku-MDCT by adding ama-vice president amabili. But also kuqakatheke kakhulu khathesi kunje yikuthi imuli ye-MDCT babheke phambili. Babona ukuthi i-MDCT as a major player in the alliance bona ngokwabo bayalida nge-example yokubambana. Umama uThokozani Khuphe lo baba uChamisa kathesi as things stands yibo okumele bathathe i-equal responsibility of uniting the party.
Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi okwenzakala ku-MDCT yimpumela yobukhokheli bukamuyi obulakho ukuphazamisa hatshi umanyano we-MDC Alliance kuphela kodwa izwe lonke jikelele.
Okwenzakalayo ebandleni leli kusobala ukuvana ubaba uTsvangirai wehlulekile ukutshengisa ubukhokheli bakhe isikhathi sonke engumongameli webandla leli kuze kwefike esikhathini esishiya. Wehlulekile ukubuthanisa abantu abamlandelayo ebafake ndawonye, njalo lokhu kuzaphazamisa amalungiselelo okhetho hayi ku-alliance kuphela kodwa elizwe lonke leli, ngoba ubudlwangudlwangu loba sebebutshengisa buza-affecta abantu bonke eZimbabwe jikelele, njengoba sesiqalisile ukubona abantu belimazana lani lani.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Thamani Ncube uthi uhlupho olukhona yikuthi e-Afrika sakhela amabandla emuntwini, nanko ibandla le-MDCT kungathi langcwatshwa lo wayengumkhokheli walo.
Uhlupho esilalo kwezombusazo we-Afrika kumbe oweZimbabwe yonke jikelele esesilubona seluvela kathesi kwi-MDC yikuthi khona sakha amabandla phezu kwabantu, abantu labo nxa bengasekho amabandla lawo ebeseswele ukuthi khona aqhubeka njani.
Ubudlwangudlwangu obuku-MDCT sebuchiye umhlaba ubambe owangaphansi, lamanye amalunga aleli bandla ayanyekile okwamagama ngoba iningi belikhanyelele ukuba lizavusa ilizwe abantu baphume ebuzimeni bombuso weZANU-PF. Umlawuli wedale lephalamende leZimbabwe uHonorable Jacob Mudenda lamhlanje emhlanganweni labesifazana abasuka kunhlanganiso ezehlukeneyo lamanye amalunga edale lephalamende uthe ngabe kuyenzeka bekuza kuba kuhle ukuthi umuyi uTsvangirai avuke abone okwenzakalayo, kodwa isisekelo sombuso yiso esingamela ngoba nyeke asavuka. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu. Leso bekuyisigaba sesibili senhlelo ezinhlanu lapho esikhangela ingxabangxoza esiyehlele ibandla eliphikisayo ele-MDCT ngemva kokubhubha kamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai okhokhele leli bandla okweminyaka phose elithumi lathoba minwembili. Lingakhuthwa isigaba sesithathu salolu hlelo kusasa lapho esikhangela ukuthi kuyini okungafundwa inkokheli ye-MDCT ngobukhokheli obulohlonzi bukamuyi uDokotela Joshua Mqhabuko Nkomo owamanyanisa uZulu wonke weZimbabwe ngesikhathi sakhe.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Mina ngumike hobe umsakazi weStudio 7 ngitshe ngithathe leli thuba ukulinxusa lonke ukuthi lingene kuhlelo lobasakhulayo olwe the connection ngo8 ntambama lamhlanje kuhlelo sixoxa ngokuthuthuka kwabatsha, sibona ukukhethwa kukaMnumzana Nelson Chamisa ukuthi akhokhele ibandla leMDCT njalo abe nguye ozamela umanyano weMDC Alliance ukhetho lwalonyaka encintisa nalo mongameli Emmerson Mnangagwa. Lokhu sekulethe idlabuzane abasakhulayo beZimbabwe ukuze bafise ukuba sezikhundleni zaphezulu kunhlangothi zonke zempilo, ngaba kwezombusazwe, kwezamabhizimusi lezinye. Uyakujabulela na ukubona osakhulayo esiba lesikhundla esiqakathekile kanjalo? Kuyakunika idlabuzane na lokuba lesifiso sokuthuthuka lawe? Nanti thuba, ngena kuhlelo usitshele. Thumeza inombolo zakho zocingo kuWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ungasixhuma njalo ekhasini lethu ele-VOA Ndebele enkundleni yokuzilibazisa lokukhulumisana eyebulenjini kuFacebook.
Ake sizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Amalwecatsha awe-ISIS kwele Syria lakwele Iraq aseyehlulwe ngamabutho akwele Iraq Syrian Democratic Forces lomanyano we-Global Coalition to Defeat ISIS. Izigodlo zamalwecatsha la sezibhidlikile, kuthi-ke njalo lohlelo lwabo lokuthatha ngodlame umhlabathi wamazwe atshiyeneyo soluvinjwe ngamabutho. Kodwa-ke lokhu akutsho ukuthi amalwecatsha la asephelelwe ngumphako. Lokhu ezimisele ukukhahlameza abantu emhlabeni wonke jikelele. Obona ngezokulisana lamalwecatsha u-ambassador Nathan Sales wakwele Melika usanda kutshela umhlangano ohlolisisa ukulwisana lamalwecatsha awe-ISIS ukuthi amalwecatsha la asedinga ezinye indlela zokulwa njengoba ebhuqwe ngamabutho kwezokulwisana ngezikhali ezijeneyo. Uthi ukulwisana le-ISIS akupheli ngoba sokungena kwelinye ihlandla njengoba amalocatsha la asebuyela emazweni ajiyeneyo efuthelene njalo edlelana lezizalwane zamanye amazwe lapho ahlasela khona engekho enkundleni zokulwisana ngemibhobho. Uthi kulabantu abaningi abafisa ukulwa labohulumende babo besemakhaya abo bengazange baye kwele-Iraq, Syria lamanye amazwe aziwa ngokuthi athandwa ngamalocatsha. Uthi lokhu kutsho ukuthi sokumele balwisane lamalocatsha emphakathini, kuvezelwane imibiko ngasese, kukhulunyiswane ebulenjini be-intanethi njalo kwenziwa okunye okuningi okokulwisana lamalocatsha la. Wonke lokhu kungenziwa kusetshenziswa iziqondiso zomthetho owethulwa yinhlanganiso yamazwe wonke omhlaba jikelele obizwa ngokuthi United Nations Security Council Resolution 2396. Kuningi okwenziwa ngaphansi kweziqondiso lezi okugoqela ukuba logwalo olujulileyo olulamagama amalocatsha, ukuvalela entilongweni amalocatsha lokuvimba imali okumele isetshenziswe ngamalocatsha.
Lolo ke bekuludaba luveza umbono kahulumende wele Melika. Ukuvinjwa kokuthengwa kwenyama ephekiweyo efana lamasochisi lepoloni okuvela eSouth Africa kungaphazamisa na umnotho welizwe leZimbabwe. ELeSouth Africa kunye leZimbabwe aphansi kwezivumelwano zokuthengiselana kumanyano weSADC awe SADC Free Trade Area. Ukumiswa kokuthenga inyama lokhu sekuthiye osomabhizimusi abaningi abathengisa inyama leyi sebethenga elizweni leZimbabwe lapho ebikwa ilentengo ephezulu kakhulu kulaleyo eSouth Africa. Umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe eziphila ngokuthenga emazweni zithengisa elizweni e-International Cross Borders Association, umnumzana Dennis Juru, uthi ayisatholakali linyama ezitolo zeSouth Africa kulandela isinqumo sikahulumende.
Sijelile amalunga ethu thina ukuthi bengathengi izinto lezi ezifana nabo sausages, ama rations, lokunye okulistile ezingavunyile ezicabangelwayo ukuthi zingayenza ukuthi umkhuhlane lowo ubambe abantu. So iqiniso umkhuhlane lowo ukhona, plus abantu bayafa, abantu bachiya, plus isupply yakhona vele ayisekho vele.
ELeZimbabwe libe ngelinye lamazwe angomakhelwane beSouth Africa agoqela iMalawi leMozambique asemise ukuthengwa kwenyama yakwele South Africa kulandela ukuqhamuka komkhuhlane we-Listeria. Ingcwethi ecubungula izenotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi mpela umnotho weZimbabwe uzaphazamiseka kancane kulandela ukumiswa kokuthengwa kwenyama.
Ya umnotho vele nxa uqonda le impahla ezithengiswa ngaphandle kwelizwe lezimpahla ezingena ngaphandle kwelizwe vele kuyaphambanisa, ngoba abantu ama-business persons bana baye bevele beqondane lokwenza imali lama-commodities akhona. So ngibona ngathi ye kuqakathekile ukuthi uma kungaba lo mkhuhlane kubhanwe, kodwa ye kuyaphambanisa.
Umkhuhlane we-Listeria lo waqala nyakenye kwesinye isikolo seSoweto, kodwa kwathatha inyanga ezimbalwa ukuthi kwazakale imbangela yawo lokuthi uqhamuke ngapi. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebezilazo. Kubotshwa inkokheli yebandla le-MDCT koBulawayo elitshumi lasithupha ebalisa umsekeli kameya umnumzana Gift Banda phezu kodaba lodlakela oluqhamuke ngempelasonto edluleyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi lalelani-ke iStudio 7 Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.